Soku isikati sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga olamukela emoyeni ngenjabulo ngolesithathu mhlaka 21 kunhlolanja 2018 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Omunye weziphathamandla ze-MDCT ezitshaywe ngabasekeli baleli bandla emngcwabeni kaTsvangirai izolo uthi umkhuba odlakela kuleli bandla uyadlondlobala. Abenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu basola ukuhlukuluzwa kwentatheli izindaba ngesikhathi ziqhuba umsebenzi wazo. Umongameli Mnangagwa ubesemkhosini wokwamukela amatolokisi lokuphawula okusemthethweni uqala ukusebenza kwezitimela kobulawayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Omunye weziphathamandla ze-MDCT ezitshaywe ngabasekeli baleli bandla emngcwabeni kaMnumzana Morgan Tsvangirai eBuhera izolo unkosazana Lwazi Sibanda uthi umkhuba odlame kuleli bandla ukhanya udlondlobala. UMasibanda yena omela isigaba sebulawayo Metropolitan edalele eParamende utshaywe wadatshulelwa isigqoko izikliwi lezi. Unkosazana Thokozani Khuphe ngomunye laye otshayiweyo waphosa watshiselwa endlini. Ababili laba bake batshaywa njalo kakubi yizikliwi zebandla labo nyakenye kobulawayo. Ozithi nguye osaphethe ubukhokheli be-MDCT uMnumzana Nelson Chamisa uthi abenze udlakela lolo kumele babotshwe ngamapholisa. UMasibanda uchazisele iStudio 7 okunengi ngokutshaywa kwakhe izolo.
Mina ngithe ngidinga umama uMakhupha ukuthi kanti angikwazi ukuthi engabe esevini lapha ekhona. Engase ngihlanje yaye ngithi uMakhupha sebebanjiwe wabangene efutshaywa manje ukuthi bavalelwa kwindlu ngale. Sengitshela omunye ukuthi afika kwaba kuthola uMakhupha sebevalelwe manje ngithi abafana. Ngisatsho njalo omunye wabe ngicasa ukungijikijela ngangamambodlela. Abanye babe besiyona kuthela lakho loko onabe ungatshenswa le ndaba labo lapho. Ake ngisuka ngihlatshiye isikhwama sami emoteni kamama uMakhupha. Ngithi manje ngisatshela udrayiva kamama uMakhupha noma uMakhupha ngisadinga i-youth ukuthi njani. Mathinothi usihambe sikhona. Mama kuyazi lo mama uthemane ngani omunye intombazana oyiharare khona ngani abesifikini wena uyazenza kakhulu zinaka amakhupha akho lo angishafuna ukushaya ngathi uthambi na wena abesithi so awumnyo wasengizwa honorable kuthiya lakho lokho ngike manje sifike kuthiya lakho lokho ngithi all right wabe ngivuthela ngesibhakela
ukube ikukuvuthela ngesibhakela kuphela ngoba sibone ulimele mpela ebusweni
ngitshenge isibhakela phela langathala la ngembodlela ngomunye lapho ngaye la bafana
uhambile esibhedlela
akusikri hayi hamba hapo ukuthi ama ipheli izi kuphela
emapoliseni khona lihambile yini.
Ay, angiyanga ndamini.
Ekungani?
Yona into lana into ayivadvuli iplant game out edisenzakala emingcwabeni ngalaka Tsvangirai. Esihambe ukuthi singabe ukuthi Tsvangirai sangakwasula ukuthi umuntu ongabe ibubhulaza manje ukuthi bese ilwise thina. Njengokuthi bathi thina singabantu besiNdebeleni akumelanga ukuthi uMakhupha athi take over from ubaba uTsvangirai. Kumele thina abantu besiNdebeleni sase singabantu abathi esiyibizelweyo. Sase singabantu abangamuva. Sase singabantu odeputy kuphela. Angikwazi ukubhala ngathi uMandela kumele engabadeputy. So lokho bana ngiyokuthola ukuthola lokho engitshenze emapolisini. UNkulunkulu uzarivenja yini?
Isibone njalo bekudabulele isigqoko. Ungasichazisela ukuthi kwenzakala njani khona?
Isigqoko sidabukele bona lami sengizama ukuthi ngithi fight back.
Basebe kudonsa ngesigqoko.
Uhambama ngesigqoko bathi pay.
Kube ukubamba ngesigqoko kuphela akulokunye okungalunganga abakwenzile.
Hayi umbambe ngesigqoko kuphela ngoba lama sengizama ukuthi ngizivikele nami ngibuyisele wabe ngibamba ngesigqoko.
Ngoyindoda kumbe ngongumfazi yena lo?
Ngongumfazi ngongumfazi.
Unkosazana Lwazi Sibanda ngumeli wesigaba seBulawayo Metropolitan edalele parliament njalo ungomunye wabachaywe izikliwi zebandla lakhe leMDCT eBuhera izolo. Abenhlanganiso ezilwela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu sebesole kakhulu ukuhlukuluzwa kwentatheli zindaba ngesikhathi ziqhuba umsebenzi wazo. Inkokheli yabandla leMDCT ithembise ukuhluzisisa imbiko yokuhlukuluzwa kwentatheli zindaba izolo emngcwabeni kaBaba uTswangirai lapho okuchaywe khona njalo ezinye iziphathamandla zaleli bandla ezigoqela unkosazana Thokozani Khuphe lomnumzana lonkosazana Lwazi Sibanda kubika uMavis Gama.
Lokhu kuza ngemva kwezehlakalo ezithile zokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba emsebenzini wokuthapha indaba zesililo sobe ngumkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tswangirai. Umqondisi wenhlanganiso yeAmnesty International Zimbabwe umnumzana Cousin Silala uthi bona njengenhlanganiso bakhankasela ukuqedwa kokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba beqala ngaye uhulumende.
Kumele kume khonoko kuharasa ama media houses kumbe ama journalists esikutsho ukuthi abantu laba bayenza umsebenzi wabo. Unga attacka ama journalists kumbe ama media houses kusho ukuthi you are actually violating the right to freedom of speech, right to freedom of expression and right to freedom of access to information. Abantu bona labo yibo abantu abayenza ukuthi ama rights ona lawo abe esizwakala ukuthi lati siphila silawo njengama citizens. So kumele ehlonitshwe kumbe ama journalists ona lawo ahlonitshwe lo hulumende. Uhulumende ebayekele benze umsebenzi wabo ekhululekile.
Waxwayisa labamabandla ezombusazwe uzilala ukuba behlukane lomkhuba wokuhlukumeza intatheli zindaba.
Babezomusazwe laba mele behlole because bona ngwabo even nxa kuyikuthi ngukhulumende ruling party kumbe ngama opposition parties labo they are aspiring to be governments. So bemele babe le culture naleyo yokuthi behloniphe amalungelo. So it could be ukuthi ngeyo opposition party kumbe individual kumbe company kumbe ngukhulumende umele ehloniphe ilungelo liga journalist umele ehloniphe ilungelo layo lomuntu to express himself or ukuthi abe le freedom of speech ilungelo nalo limele lihloniphe.
Abe Young Journalist Association yoja labo basole kakhulu ukuhlunyezwa kwentatheli zindaba ngesikhathi ziqhuba umsebenzi wazo okubonakale kakhulu ngalesi sikhathi kubhubhe obe ngumkhokheli weMDC obona ngezokukhulumisana loZulu enhlanganisweni yeyoja umnumzana Leopold Munende usole kakhulu isehlakalo sokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba emngcwabeni kaTswangirai eBuhera.
Okwenzwa libandla leli elifikisayo leMDC asikuthakazeleli sina njengeyoja ngoba sakubona ngeThursday sakubona ngeFriday saphinda sazwa kuthiwa kwenzakala ngeSaturday and then kwaphinda kwenzakala eBuhera lapho sokungcwatshwa khona umoyi uTswangirai. Thina sithi into le abayenza isiphambanisa umumo ade susiba ngcono. Ama-journalist ebengasatshaywa besisizwa kuthiwa kuyenzakala kodwa besekusiba ngcono nxa bona sebekuvusa kuyibo bona abathi bafunguletha idemocracy bafunguletha ukuthula elizweni ade selizifela lona sesibona bona sokuyibo abachayayo labethuselayo asazi manje ukuthi elizwe lelizayanga umgabe wakhitshwa inxa yakhona bona sebekuphinda futhi njengeyoja sithi lokhu akufuzanga kube kusenzakala.
Umnende uthi akubonayo yikuba inkokheli yamabandla ezombusazwe kakhulu aphikisayo esazi okuyabe kusenzakala.
Lokhu bakwenza ngabomu njalo bakwenza ngokungafundisi amalunga awo ngoba ngeThursday lapha ade ngikhuluma khona amalunga awo yiwo aqalayo sibili ukuthi abantu laba abachayo and then abanye bangena phakathi so kuthiwa futhi abachayo abakhipha izithupha zabo sibonthi ayisibo be-ZBC ni ayisibo bezimpepers yini ayisibo ababhala amanga yini so kuyikwethusela ababhalayo lapho. Thina sithi khonoko vele i-MDC ikwenza ngabomu bona sokufuza bekhulume lamalunga abo efunde ukuthi ontathele izindaba kufuze behlonitshwe ngoba labo bayebesemsebenzini.
umnumzana Cecil Zidzayi obona ngezokuqoqa inhlelo zikamongameli ebandleni uthi abebandla lakhe abavumelani lezokuhlukunyezwa kwentatheli zindaba. Intatheli zindaba lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu bathi osekusenzakala kuyingozi enkulu kakhulukazi kulungiselelwa ukhetho lona olwazakalayo ukuba luvame ukuba lodlakela oluqondiswe kwintatheli zindaba labamabandla aphikisayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abasakhulayo bathi usuku lweRobert Gabriel Mugabe National Youth Day obelukhona namhla luyabathuka njalo lulihlazo elingamelanga linanzwe. Bathi ngeke balujabulele lolu suku ngoba uMgabe wabulala kakhulu abantu abaningi ikakhulu ngesikhathi sombhuqazo weGugurahundi. Wazobulala abaningi kukhetho obelusenziwa kusukela ilizwe lithatha uzibuse. Kubika ubathabile Masuku.
Namhla bekulusuku lokunanza ilanga lokuzalwa lowayengumongameli uRobert Mugabe. Usuku lolu lubekwe ukuba likhefu ngumongameli Emerson Mnangagwa ethi abasakhulayo kumele balwenze usuku lokukhumbula uMugabe ukuze balandele isibonelo esihle sempilo yakhe. Abasakhulayo emhlubulweni weMandebeleni bathi ngeke balusebenzisa ngaleyo ndlela lolusuku bethu lubakhumbuza uchuku lukaMgabe. Umnumzana Mthandazo Ndlovu uthi kungcono ukuthi atshone ekhumbula izihlobo zakhe ezabulawa ngumbhuqazo weGugurahundi kumbe ayelima.
Mina ngiselebrate ilanga likaMgabe, so abanye nxa bekulokhuzeni beko sesukwini likaMgabe kungangcono nyebhalagwe, kungangcono nyelime emasimini nami kulokuthi ngisabhote usuku lwesilwane esandlela abazali bakho.
Omunye njalo osakhulayo umnumzana Mthokozisi Ndebele uthe akumelanga kube likhefu njalo kuyamphambanisa ikhanda ngoba wakhula nzima izinto zisilela ezitolo befunda nzima ezikolo ngenxa yokuswela amatishala.
Ilanga lokuthakazelela ukuzalwa kukaMgabe hayi kangilijabuleli kangako, njalo kangibona ukuthi lingenziwa ukuze kuthiwe yi-holiday ngenxa yokuthi mina ngisakhula kusukela ngingumntwana ngile minyaka engu-30 kathesi. Bekunzima ukuthi siqhubeke sisiya ezikolo ngenxa yokuthi amatitsha abengekho, besithona emalayinini ezinkwa singayi MC singayi esikolo. So konke lokho abadala bethu besibezwa bekhuluma ukuthi akungenxa yokubusa kukapresident uMgabe. Kathesi mina ilanga endlithakazelela njengomntwana omutsha, njengomuntu omutsha osakhulayo, ngu-16 June okulilanga ekuthiwa i-Day of the African Child, eliyilo elikhombisa ukubana abantu abatsha kumele basukume babe lengxenye lesabelo ekuguquleni kwezinto empilweni yabo.
Unkosikazi Beauty Ncube uthi ilanga leli bekungamelanga lenziwe isikhumbuzo sikaMgabe, ethi akulalutho abantu abangalujabulela ngaye ngenxa yokuthi bancindezelwe njalo abalamsebenzi. Labantu baswela ukwelatshwa ngoba izibhedlela zingasebenzi kuhle.
Sitasibamba le kuphela kula ndaba ufile indaba yabangibo unkomo athi zwanini bantu abami imbhobho le njengoba senithe isarendi sisarendiwe kuzaba lohlupho ngoba linalizabulawa lingalani lingalazikhali kodwa ozasebenzisa izikhali ebulala abantu icala kufanele bephezu kwakhe. So sithi laba ababulala besebenzisa izikhali ezazinikezwe ngabantu ababefuna sizikhulule sibulale isystem kaSmith, icala libe phezu kwabo. Asingabi lokubakhekeleza, icala libe njani? Bantu bephezu kwabo. UJoshua athi icala liphezu kwabo, endele iphezu kwabo.
Umnumzana Limkani Dlamini uthi usuku lolu luyinhlamba ebantwini beMathebeleland, ethi uMgabe wadala umbhuqazwe njalo umangazwa yekuthi uMnangagwa uthi abatsha benze njengomgabe, ethi kutsho ukuthi abatsha kumele labo bebe ngababulali.
Ngibone ngani liyinhlamba ukuthi libekwe libe iholiday ngoba nxa bekhuluma ngalo bathi kumele njengabantu abatsha sikope kumbe ngithi silingise lokhu okwenziwa nguRobert Mugabe. Kodwa siyananzelela ukuthi uRobert Mugabe lithe ilizwe leZimbabwe lithola izibuse ngo-1980 wadala umbhuqazwe owaqeda isizwe sabantu beMathebeleland bengonanga lutho. Sibe sesizibuza ukuthi kuthiwa kumele sikuqale. Kusuka lapho Robert Mugabe walile ukulungisa le ndaba kumbe ngithi axolise. ngabe sithi simkophe basho ukuthi lathi njengabantu abatsha sibe ngabantu abatsha abangavumiyo amacala ethu.
Osakhulayo umnumzana David Ndlovu uthi akazi ukuthi athabe kumbe adane ngalolu suku ngoba umgabe walwela inkululeko kodwa wasesona njalo izinto ezitolo azithengeki. Usuku lukamhla ka 21 Hlolanja eminyakeni edlule bekulilanga lapho obekusenziwa umkhosi omkhulu kubuthaniswa imali eningi yokuthakazelela ilanga lokuzalwa likaMgabe. Kodwa lonyaka bekulikhefu abantwana abayanga esikolo njalo amahofisi kahulumende abevaliwe kodwa amabhizimusi abantu abazisebenzayo abevuliwe ngoba seliphiwe igama elitsha lokuthi lilanga labasakhulayo ele Robert Mugabe National Youth Day. Yimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Maso.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umongameli Emmerson Mnangagwa lamhla obekobulawayo emkhosini wokuphawula okusemthethweni ukuhamba lokusebenza kwezitimela kanye lamatolokisi amatsha awenkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe. Umnangagwa uthe injanje le migwaqo ehlelwe kuhle yiyo insika yentuthuko. Uthe njalo ukuba khona kwezitimela kuza kwenza abamabhizimusi babe lendlela engabizi intengo ephezulu ekutholweni kwempahla yabo. Isitimela lezi ezibolekwe kunkampani yeTransnet yakwele South Africa zilitshumi lantathu njalo kulamatolokisi okuthwala impahla angamakhulu amabili kanye lamatolokisi athwala abantu angamatshumi amathathu lane. Umnangagwa uthi njalo uhulumende wakhe uzimisele ukuguqula indlela zokuhambisa ezifana lemigwaqo lesitimela. Kesizwe amazwi akhe.
An efficient railway network would help.
Ukuba lenjanji ebalulekileyo kuyaphathisa kakhulu ekuhambiseni impahla njalo lozulu uthola indlela yokuhambisa engela mbadalo enengi kakhulu.
Labe kungamazi kaMongameli Emmerson Mnangagwa ekhuluma ekobulawayo namuhla. Obehumusha ngoChris Gande weStudio 7. Abenhlanganiso ye-ibhethi likaZulu amabandla okholo lawezombusazwe okugoqela inhlanganiso ezizimeleyo babe lombuthano lamhlanje womthandazo endaweni engcwatshwa khona abantu abaningi ababulawa ngumbhuqazwe wegugurawundi eBhalakwe Musgrave. U-Anastasia Ndlovu usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Abasuka endaweni ezehlukeneyo bathe gwaqa emathuneni abantu abanengi eBhalakwe bekhumbula abantu ababulawa mahlayana bengahlomanga uhulumende encedisana lebutho leviole 5th Brigade ngesikhathi sombhuqazwe weGugurahundi. Lokhu kwenzakala ngesikhathi ilizwe lisanda kuthola uzibuse lapho uhulumende kwaye ngumongameli Robert Mugabe ayecala ibutho lezaphu izipra ethi liyamhlamukela. Umabhalane we-ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo uchazile isizathu sokuqhuba umkhuleko eBhalakwe ethi batshengisa eyinye yodumo lukaMgabe abathi yiligesi.
Lapha ngenxa yento eyodwa ubaba odephethe ilizwe leli uRobert Mugabe ngelanga lakhe azalwa ngalo namhlanje Robert Mugabe wazalwa mhla ka 21 February. Ezelwe mhla ka 21 February ilanga leli kuthiwa abantu abasha must emulate Robert Mugabe. Thina sikubona ngani kuyinhlamba ukuthi umuntu opreside over igenocide. Waqeda lapho waqhubeke busa. Baze bamkhipha la namhlanje kazange wazehlise abantwini wazoxolisa. Kube sokuthi umuntu onjalo kuvuza ukuthi ebenjani ebe ngumuntu ohlonitshwayo.
Umgcini sihlalo weZipra Veterans Association umnumzana Benny Ncube uthe kuqakathekile ukuba kube lekhomishini yezokukhumisana umlotha eqotho ukuze udaba lombhuqazo weGugura Hundi luthole isisombululo esihle phakathi kombulali lomabulawa.
Sita sibamba le kuphela kula ndaba ofile indaba yabangibo. Unkomo wathi zwanini bantu bami. Imbobo lenje wasenthe isare ndisisare ndiwe. Kuzaba lohlupho ngoba linale zabulawa lingalani? Lingalazikhali. Kodwa ozasebenzisa izikhali bulala abantu icala kufanele bephezu kwakhe. So sithi laba babulala besebenzisa izikhali ezazinikezwe ngabantu ababefuna sizikhulule sibulale isystem kaSmith. Icala libe phezu kwakhe. Asingabi lokubakhekeleza. Icala libe njani? Balibe phezu kwakhe. UJoshua wathi icala liphezu kwakhe. Ende liphezu kwakhe.
Evumelana loNcube, umongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo uthi umkhulu umsebenzi wokukhumisana umlotha ethi abantu bengagwenxani ekulungiseni lolu daba esona kakhulu ukuthi izolo unkosazana Thokozani Khuphe uthukiwe kwathiwa ulidizidenti befuna lokumchisela endlini kungesizulu elinayo ngabe kube yinkemenkeme ethi ngesikhathi abantu bebulawa enkabazwe leMandebeleni jikelele inkulumo ebhekane loKhuphe yiyo eyayiphambili.
Funa libe yazi asoze sivume ukuthi abantu bazoyenza imali ngeGugura Hundi. Never ngoba sizabe sithengisa bonke abantu abalelela. Ngihlala ngithi abantu bonke abalelela kugoqela abantu ababulawa ngesikhathi seZipra babe ngasozithutha ukuthi bakhetha ukuthi bafa. Thina sasingaso zihlakaniphi ukuthi sasila. Sasila ngenxa yomusa kaNkulunkulu. Ngokunjalo akumelanga sibathengise abantu laba belele emangcwabeni. Ngoba izizukulwane ezizayo zizazikhafulela emangcwabeni ethu. Zithi abalele lapha bangabathengisi.
Abakhulumileyo kulumbuthano bonke baveze ukudana ngesiga sombhuqazo weGugura Hundi bethi ukukhumisana umlotha kuza kuba kuhle ngemva kweqiniso lecommission engelambulali njalo efunwa ngabantu. Abantu abadlula inkulungwane ezingamachumi amabili babika babulawa ngesikhathi sombhuqazo weGugura Hundi kodwa ngemva kokuphikisa kukamongameli emhlanganweni weDavos abantu bathi kuhleke ukuba umongameli Emmerson Mnangagwa acho ngoba ngomunye wabantu abaphatheka kulesi siga njalo okwamanje basembusweni. Ngimele iStudio 7 ngiseBhalagwe ngingu Anastasia Ndlovu.
Izitimela lamatolokisi awenkampani kaloliwe iNational Railways of Zimbabwe ethulelwe inkampani namhla inkampani yakwele South Africa iTransnet kwenziwe ngokuphendlwa kwemali inkampani yesizalwane zaseZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe iDiaspora Investment Development Group. Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Lloyd Msipa uthi lokhu kutshengisa ukuthi abantu bayamamukela uhulumende omutsha.
Mina ngibona kule excitement which is developed since ukubuya kuka Emmerson Mnangagwa as president. I-political environment ngibona ngani silula mbijana. Ngaphakithi abaningi sebethatha izimali zabo befaka ekhaya. Abanye bathenga inkomo, abanye bathenga ama-tractor, bethumela emakhaya. Kanti esingaye eSouthampton ngalo which is iport othwenye izinto eziyafa athola amaZimbabweans abuthene khona ngale abanye bachiya amagonyeti all sorts of machinery which shows ukuthi abantu we are now looking homeward. Is mad it is says to Nyela some Avanya Batumela Nepal in South Africa out by thing is in South Africa. This is Vanika Mala each other panel by Emaka. So you can see what is a positive. Unlike Utana, Udmund by Tumeli Mari without by Ula Upe. That is I want to be too many mari would take his into. We took him she now, we took, you know, it's just different things. Because I want to look at the possibility of a car is now more than ever. That is the sentiment I get from the UK.
Go to Abako Navanyavati, Beloku, Vengelatemba, Logbana, Iskati, Sesilungele, Ugutibabuele, Bio Investor, Ekaya. Ugubona Njanu.
You see, Utumuntu, things will never be perfect. This is Aluma when I saw corner. If you wait for perfection, then it's a medela forever. But you can see this is not going to improve. And you can pull and invest that when you get the right, this is right, man and hand. You get the opportunities to pay it. About cars, they've taken on some opportunity. So is this the car? So this is perfect 100%. But this is a long way no corner. The fact that this is the right direction should be enough of a signal to when I sit in the pan is so thing easy. Do I tell you I'm a property car? Our prices are still down because of our recession and all this bad economics. We have a plan about any building, you can buy a building for less than 20,000-30,000. Cash a dropping. If you wait another 2-3 years, those buildings are going to double 3-4 times. I have a friend who had a building in the Plaoya Central Lapan. He paid $25,000 for an entire building. Now, just imagine in about 4-5 years' time how much that building will be worth. So, and that is, and that principle applies across the board. I'm not saying I got tests. So if you had Minangizama and this is the Zibe right, Uzalamahu, Uzacharamahu.
Ye manjege labo abathi ngingaya njani ekhaya kuyasungula ibhizimusi kungela mali emabhanga kwintengo yakhona la ingaqondakali kwesinye isikhathi kuyathiwa isiqansa lokunye okunjalo ungatheni ke?
Ungaya ekhaya kathesi. Yes, awusoze ithole icash imali isahlupha kathesi but ungasunanzelela uyasibona ukuthi zangikhona ziyalunga zodwa but unanzelela futhi abantu abakhona khona hale ama-transactions zayenza kule system esekhona ekhaya uthina esingapha it would take a bit of getting used to but ama-transactions bayenza while about eco cash system imali which is not visible which they call it digital money umuntu abe nefoni yakhe so uyabuza ukuthi le nto le ufuna malini.
Umnumzana Lloyd Msipha isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitane ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we Studio 7 ekhona le eBilitane. Livestock lamhlanje kuhlelo lwe Diaspora Forum sixoxa ngemizamo yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe ezisungula amabhizimusi elizweni. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ukuziphetha izosuku sikhangele ebezihamba phambili. Omunye weziphathamandla ze-MDCT ezijaywe ngabasekeli libaleli bandla emngcwabeni kaTswangirai izolo. Unkosazana Lwazi Spanda uthi umkhuba wodlame uyadlondlobala kuleli bandla. Kwanele okwamanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Salani ku Studio 7 Live Talk. Lila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe. Zimbabwe.